Endabeni zethula namhlanje lilo Gibbs Dube. Unkosikazi Joyce Mjuru webandla le National People's Party uchaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla le ZANU-PF. Uhulumende weBrithani usethume omunye wabaphathintambo bakahulumende ukuthi ayikhulumisana lenkokheli yeZimbabwe ngobudlelwano bamazwe la. UZulu uthi ukukhethwa kukamahluli weHigh Court uPriscilla Chikumba ukuthi abe ngumgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission akusoze kuguqule indlela okwenziwa ngayo ukhetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zifuna ukuthi uhulumende ayekele ukubopha abantu bokuza ngaphansi kohlelo lwe-Operation Viela. Ikansili yedolobho lakoBulawayo yenza uhlelo oluza kwenziwa phakathi kwamalanga alikhulu olujonge ukuthuthukisa impilo kaZulu. Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama sixoxa ngokukhethwa kukamahluli weHigh Court uPriscilla Chikumba ukuthi abe ngumgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission. Thumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini bokuzilibazisa ekhasini lethu lele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngaphasi 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.